udaba lwamathuba emsebenzi yaphiwa bokuza emazweni afana neBotswana kanye neSouth Africa luqhubeka lusegudwini luke lahlafunwa ekumadali emaphalamende amazwe amabili emalangeni asanda ukudlula. Kule Botswana, ilunga ledali lephalamende elimela ibandla eliphikisayo eli-Umbrella for Democratic Change, Mnumzana Thabelo Gerapetse, uthi sesifikile isikhathi sokuthi kuhluzwe indlela okuxhatshwa ngayo abokuza. Gerapetse kade ehlasela umphathintambo obona ezemsebenzi kule Botswana, unkosikazi Anna Moketi ngembuzo.
Awayitsi gore go na le batswakwa ba bantsi ba ba hirilweng mo.
Siyakwazi yini ukuthi bakhona abasebenza ngongatsha ezithiyeneyo abanyela imisebenzi abangaphathwa yizizalwane zeBotswana? Yindaba senza kanje thina sisithi akula msebenzi kodwa sinika abavela phandle kwelizwe ama-workpermit.
Umkhethi yena uthi bale ndlela abahluza ngayo izicelo zencwadi zokusebenza ama-workpermit ugoqela ukusilela kwezisebenzi ezilolwazi olulethwa ngabokuza.
I would like to provide the qualifications for non-citizens working in the country.
Angizabalisa inhlangothi lapho esisilela khona izisebenzi ezilolwazi, ezempilo, ulwazi ngezamabhuku, i-accounting, omanjinela kanye lezikhwicamfundo kungatsha ezithiyeneyo.
Elinye ilunga ledale lephalamende elikubandla elibusayo Mnumzana Mphoba Lobhi uthi mhlawumbe abokuza abavula amabhizinisi kwele Botswana kumele bavunyelwe ukuthi baze lezinye izisebenzi zabo.
Gongwe se ka hengwa ke gore gongwe le simolole go tsa ka dikakanyetso tsa go dira ecoat.
Alicabangi yini ukuthi umuntu ovela phandle avunyelwe ukuthi abuye ngenani elithile lezisebenzi kungakhathalekile ukuthi ulwazi lolo asilalo lapha kumbe asilalo?
Umphathintambo Mkhethi uthi emalangeni urhulumente wakhe uzasungula uhlelo lokuhlolisisa indlela ngokuthiwa incwadi zokusebenza kanye lokuhlala kwele Botswana. Kusenjalo idale lephalamende yeSouth Africa lisanda kutshelwa ukuthi kunababukuza abafika inkulungwane ezisithupha by 6,000 abasebenza kungatsha ezithiyeneyo zikahulumende. Umphathintambo okhangelane lezemsebenzi uMnumzana Mzamo Buthelezi ephendula umbuzo edale lephalamende uthi inani leli liphansi kakhulu liyingxenye yokukodwa ekhulwini i-0.5% uma kubaliswa izisebenzi zonke ezokuhulumende kwele South Africa. UMnumzana Nqabutho Mabhena ongumgcinihlalo wenhlanganiso yabezimbabwe kwele South Africa uthi isimo sokufiphala kwamathuba emsebenzi sadalwa ukuqhamuka kwegciwane le-COVID elabona amanye amankampani athiyeneyo evalwa emazweni amaningi.
Esikunanzelelayo yokuthi emazweni amabili, ilizwe leBotswana lelizwe leSouth Africa, imisebenzi iya incipha, abantu abangasebenziyo izinga labo liba phezulu. Lokho kwenziwa yokuthi amazwe lawo njengamanye nje amazwe omhlaba akatholi kuhle isisombululo kwezomnotho kusukela ngesikhathi se-COVID-19.
UMabhena uqhubeke esithi kunezinye izizathu ezidala ukudonselana kumathuba emsebenzi.
Kanti-ke futhi okunye siyananzelela ukuthi abaqhathi babethanda ukuqhatsha abantu abavela ngaphandle ngoba bebanika imali encane. Okokugcina ukuthi ibandla le-ANC libona ukuthi okwenza lithole okwenzayo lathola amanani aphansi amavoti kwaba yindaba yabantu bokufika.
Ukuncipha kwamathuba emsebenzi emazweni afana neBotswana leSouth Africa lapho inengi eleZimbabwe liphephela khona yikho sekudale ukuthi kube lokufuthelana kwezokuqhatsha izisebenzi. Amazwe omabili asengezelele imikhankaso yangabomthetho ukugudula bedinga izisebenzi zokuze ezinela amaphepha aqondileyo kungenwa endaweni ezithiyeneyo kakhulu ezokudlela lezinye lapho okuyande abantu beZimbabwe khona. Urhulumente weZimbabwe yena uthi izalwane ziyaphuma elizweni ngoba zilolwazi oludingakalayo kwamanye amazwe. Njalo urhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi izisizo zomnotho ezetheswa inkokheli yakhe yizo ezidala ubunzima obuxotsha abantu elizweni. Ngumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.